wazama iminyaka yonke le ukuthi kugutshelwe kungabi into eyazakalayo emhlabeni ukuthi bekule genocide umbhuqazwe kule mathelebulenti kwazanywa ukuthi bekuvale. Kodwa ngenxa yokuthi into ivele elempondo kayifihleki kwagcina kuvuza ikhoyo mgabe icina ethi it was a moment of madness. Loko kuhlanya-ke okutho umgabe ukuthi kwakuyisikhathi sokuhlanya kuya phambili kulokuthi kupholiswe kwaziswe officially ukuthi kube into enjalo eyenzakalayo. Hayi kuyehlula. So kubuya-ke leyo programu edalwe ngumnankagwa iqhubeleke into yakhe umnankagwa wayeshintsha lapha esikhona khona kathesi ukuthi ethume izinduna ukuthi ziyekhuluma labantu. Kuyisimanga ntungameli ngoba lezo zinduna zilanda abantu ezazibakhokhela ngesikhathi bezilawa. Lezo zinduna zake zabotshwa ngesikhathi eguqula kwenzi. Lezo zinduna zibulewe ezinye zakhona ezinye zanyamalala. Uthuma njani umuntu ephakathi kobuhlungu phakathi kokukhala ukuthi aye kukhulumela labantu bangalini obakuleleyo? Zibanjiweke ngamandla izinduna ukuthi zihambe ebantwini njekhuluma labantu ngegugora wonke. Kuncele kakhulu kuyazila kubi khonokho kwenziwe ngumnankagwa. Ngifuna-ke isizwe sibe kwazi isizwe seZimbabwe ukuthi thina njengezaphu sizakuchallenja lokhu asoke siyini sikukhane. Sifuna i-independent commission 3, sifuna into kumele abantu 4, sifuna izaphu lezipha i-involved intweni le directly le government 5, sifuna ama-properties awezaphu lezipha athathwa ngenxa egugura undi ngenxa ye-tribalism abe khona kwinkulumo lezi njalo aphendekiswe. So ngithi sizachallenja le nto.
Liza kuchallenja njani baba uNkomo?
Into yokuqala sizakhipha i-statement and then siya phambili sibone ukuthi siza-approacha njani. Kodwa kwakathesi sizakhipha very strongly worded statement ukuthi hhayi asihambelani nakho lokhu. Sizahamba engatsheni ezithile ezingabe ziyizenzo sibazisa ukuthi ayisikho lokhu. Sithiya phambili sizabona ukuthi kuvuleka njani.
Alubana lithe laphiwa umlando wokukhokhela lolu hlelo lingaluphatha njani ukuze luphumelele?
Kuqala ngokukhulumisana. Into eyiya inkulu ukukhulumisana zaphi zehulumende kule nto ezithile Nkomo ezesintwini ezingenziwanga ilizwe leli ngelesintwini. Kule nto ezithile okumele ziqale khonapho kukhulumiswa lumlota ngendlela yesintu se-Afrika yeZimbabwe bese kusiya phambili. Ngaso kuvulekile into evalileyo yonke lapha into kubulewa abantu igazi leli liyakhuluma igazi liyakhala livela phansi. Ake ebhayibhelini watsho lwana uNkulunkulu watsho ukuthi igazi lika-Abeli liyakhala livela phansi lisiya kuKhayini. So into ephilayo le abantu abafileyo amagazi abo ayakhala. Nxa kungasayenziwa ngaleso sintu into yokuqala kumele kwenziwe isintu yemagazi lamathambo lawa athi nxa kusina izulu aphumele egcekeni avimba yonke into. Isizwe singeke siye phambili noma sekutheni nxa kungabinjwanga lapho. I-starting point is into yasizo lemandebeleni kusiya phambili. I-starting point